So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Nami ngibonge uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaziku 7 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usiba lukhulu webhanga le-RBZ uyazigwaza ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende kulandela imbiko yokuthi kuzatshengiswa umfanekiso kamabonakude owe-Al Jazeera oveza inkohlakalo elizweni.
Ngokubona kwami uSipho Lukhulube kumele amelele ukuze i-documentary silibone sonke, asinike i-press statement. So kukhanya njengani uSipho Lukhulube kulokunye engafuni ukuthi abantu babekwazi.
Ibandla lesisisi likhala ngokwalela ngokwalelwa ukwenza imihlangano ngapha amalunga esithi abanjwa ngamandla ukungena imihlangano yengatsha zama-cell awezanu-PF.
Liqiniso umsakazi kuba siyancitshwa amathuba ukuthi sihlangane labalandeli bethu. Kodwa into esiyibongelayo ngalezi insuku ukuba sokwabuya i-technology, sokwabuya le nto esithi social media.
Kodwa amapholisa athi awasekeli hlangothi kudaba lokupha amabandla imvumo yokwenza imihlangano.
Indawo yamahalizi nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Usiba lukhulu webhanga le-RBZ umnumzana John Manguja uzigwaze ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende kulandela imbiko yokuthi kuzatshengiswa umfanekiso kamabonakude oveza inkohlakalo elizweni kumabonakude we-Al Jazeera. Umnumzana John Manguja wethule umbiko izolo esithi uphendula imbuzo eyadalwa yinzwisa yohlelo lwe-Al Jazeera olwalumele lwethulwe ngeviki edluleyo kodwa ladlulisela phambili. UManguja uthi ibhanga le-RBZ kunye lempahla elungiswa eZimbabwe akufakelwanga izijeziso zenotho ama-sanctions. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izenotho umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami uSipho Lukhulube kumele amelele ukuze i-documentary silibone sonke, asinike i-press statement. So kukhanya njengani uSipho Lukhulube kulokunye engafuni ukuthi abantu babekwazi ngokuletha i-press statement kumbe umbiko lo i-documentary lingakaphumi. Bekumele sonke silibone i-documentary, nxa silibonile nxa kuyukuthi kulezinto angavumelani nazo, esesitshele ukuthi lapha nalapha aya ulo ungawelelani le existing.
Manje ngokubona kwakho i-documentary le ingaba ilobufakazi na obuqinileyo obenza ukubana uSipho Lukhulube athathe amanyathelo onala?
Uzananzela ukuthi intathelo ezindaba ezalungisa i-documentary le bebesenza iqhina leliyana elokuba undercover, bebengazivezanga ukuthi nama-journalists njalo bebengazivezanga ukuthi bebedinga i-information. So ngokubona kwami ungaba khona sibili okunye okwakhulunywa documentary ngabanye abantu ongenza ukuthi uSipho Lukhulube laye achaywe luvalo asilethe le statement lesi, ngoba kuthiwa khona kunomunye oyesithi uyakwazi ukuthi afonele uSipho Lukhulube we-RBZ nxa efuna, uyakwazi ukuthi amfonele mahlayana nje bekhuluma ngendaba lezi ezi-money laundering.
Ungachasisela abalaleli ukuthi nxa kuthi kuthiwa money laundering. Kuyini kahle kahle i-money laundering?
Ngamafitshane ngathi mina i-money laundering yikho lapha oyabe uthola imali yakho ngendlela engayisizo kumbe ngendlela ezingekho emthethweni bese uzama ukuthi ugeze imali leyana ngokuyifaka kuma-business legal kumbe ngokuyihambisa ngendlela ezi-legal. So ungaba uthengisa ama-drugs kodwa usuzama ukuthi izimali zangkhona ozithola ekuthengiseni ama-drugs ube lokuyi-business kwakho okusemthethweni uze abantu bengakwazi ukuthi izimali zakho uyazithola ngaphi kumbe uyazizuza njani.
Ukubona njani ukuvuma kukasibalukhulu uMangutsha lapho esithi yena izijeziso zenotho azikho kubhangale ABZ, ukubona njani wena?
Indaba yezijeziso zenotho le isindaba engathi mina isithethwe ngabantu bempolitiki njalo izijeziso uSibalukhulu uyasitshela sibili ukuthi akula izijeziso ezikhona ikakhulu ekuthengiseni igold namanye ama-minerals okuthi iZimbabwe uyabe kumele idinge amanye amaqhinga okuthi ithengise ama-minerals wona lawo. So kutsho ukuthi indaba yezijeziso le esikhuluma ngayo ikakhulu nxa sesifika lapha kuma-elections indaba esingathi i-politics kuphela kodwa izijeziso zangikhona bone ukuthi ziphambanisana ikakhulu nxa uSibalukhulu esitshela sibili ukuthi akula sitheziso ezikhona.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi yecubungula ezenotho, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo,
asambeni madoda siyovota.
Ivandla le-CCC likhala ngokwalelwa ukwenza imihlangano ngapha lisithi amalunga abanjwa ngamandla ukungena imihlangano yengatsha zama-cell awebandla le-ZANU-PF. Leli bandla lithi ngomgqibelo abasakhulayo bebandla le-ZANU-PF babikwa behambe ngandlu ngandlu emzini we-Eastview eHarare bebamba ngamandla umuntu wonke obalisa amalunga amabandla aphikisayo ukuthi aye emhlanganweni waleli bandla. Umgcinisihlalo wesigaba seHarare umnumzana Goodwill Masimirembwa webandla le-ZANU-PF ubikwa etshele intatheli zindaba ukuthi ibandla lakhe liphakathi kohlelo lokucwayisisa ingatsha zama-cell kodwa walandula ukuthi babamba uZulu ngamandla ukuthi aye emhlanganweni le. Sixoxe lomgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kulezi nsuku balohlelo lwabo lokwenza ama-cell ukwakha ama-structures abo belungiselela ukhetho belungiselela ama-primary elections abo endaweni eziningi lakithi lapha eMathebeleland South kuyafana njengakwezinye indawo zelizwe. I-ZANU-PF iyehluleka ukuthi ithole inani labantu abafanele ukuthi babumbe i-cell babe sebecina sebesenza indlela ezingaqondanga ezokuzama ukwethusela abantu ukuze babe ingxenye yawo nxa bebiza imihlangano yabo boleni babiza bathi imihlangano yayo wonke umuntu abantu ngendlala langezinye izinto abakhangelani lazo ezigabeni bagijima bayegcwala becabanga ukuthi mhlawumbe kulolunye uhlelo olubhaliswa nguhulumende. Bathi sebefika kuleyo ndawo lapho kufuze kuhlangane khona basifice sokutshaywa izilogani ze-ZANU-PF. Abantu sebebhalisa sebethatha inamba zabo zezithupha sebephiwa izikhundla ezitshiyeneyo kuthiwe sebeyingxenye yama-cell kodwa ngeqiniso abantu babezele bengakufuni. Abantu bonke bakhala ngalolu hlupho eMathebeleland South. Lalapha engikhona kogodlwayo kuyafana akuthiyananga abantu babizela imihlangano engacaciye ukuthi ngeyani. Sifika phambili sitshintsha sithi bange-ZANU-PF. Abanye abalesibindi bayathibilika nxa sebezithi hayi lo mhlangano somhlangano wentuthuko kumhlangano nje wokuthi i-ZANU-PF yenza into zayo bachibilike bachiyane lakho kodwa le into ekhahlameza abantu njalo ehlukumeza abantu kakhulu. Abantu kabayithandi into le eyenziwa i-ZANU-PF. Angazi ukuthi kungenzakalani ukuthi i-ZANU-PF ibone ukuthi abantu kabakuthandi khonokho abakwenzayo nxa bebiza imihlangano yabo kabacaci ukuthi hayi sibiza umhlangano wamaseli we-ZANU-PF ongwe-ZANU-PF ahani kodwa iningi labantu bakhathele nge-ZANU-PF.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngabe lapho esigabeni sizwa kuthiwa kungani kulokwethuselwa kwabantu phambilini kokhetho.
Liqiniso umsakazi kuba siyancishwa amathuba ukuthi sihlangane labalandeli bethu. Kodwa into esiyibongelayo ngalezi insuku ukuba sokwabuya i-technology, sokwabuya lento esithi social media. Abantu sihlangana nsuku zonke ngezigaba ngezigaba. Silama group kakhulu awe WhatsApp abantu laba bahlanganela khona bekhuluma indlela abangazenza ukuba bahlanganele balungiselele inguqu. Okumqoka kulezi insuku okuvele kuyinkulunywe ekhulunywayo ngabantu indaba yokubhalisela ukuvota. Thina njengebandla sikhuthaza wonke umuntu oselizweni leZimbabwe, wonke umuntu lapha eMadebeni South ukuba abhalisele ukuvota, ikakhulu ntaka kababhalisele ukuvota. Okunye singakukhuluma singakukhuluma, kodwa nxa abantu bengabhaliselanga ukuvota siyabe singenzanga lutho. Inye kuphela into ezakhipha iZANU-PF embusweni yikuthi siyebhalisa ukuvota ngobuningi bethu njengabantwana beZimbabwe. Siyevota mhlala wokuvota, sibuye sivikele ivoti yethu esithi ngesilungu yi-RIP program, Register, Elect and Protect the Vote. Siyabe sisivikela ivoti mase sivotile. So okunye singakwenza singangakwenza, kodwa umlando silawo khonapho njengephathi sesibeke okunye eceleni ingqondo yethu lemizamo yethu siyifake kulwana lolo hlelo.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela, umgcini sihlalo webandla lesi esigabeni seMathebeleland South, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseFilabusi. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ukuze sizwe ukuthi kungani amapholisa encitsha imvumo abamabandla aphikisayo.
Indawo yama-rallies nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district. Ungaba le-notification kumele bahlale phansi lama-conveners labanye abalama-interest ngendaba ye-meeting ngendaba ye-rally. So thina ukuthi sibinike impendulo esithi thina impendulo meyi sigcwele ama-facts. Ngicela labo abalezikhalazo bahambe bayakhuluma labo regulating authority, kumbe basinikeze ama-gate lendawo lapho abathe bona amapholisa kazange abavumele ukuthi babe lama-rally.
Assistant Commissioner bathi bona baliswa emarondera eRusape leMurewa bephiwa mpendulo yinye ukubana kulamanye amabandla ezombusazwe alamarali ngamalanga ona lawa babe bewakhethile.
Ngiyakhuluma lawo ama-regulating authority bangitshele isizathu ukuthi isizathu sangikhona akuyini kumbe kule kunye ekungabe labo ama-conveners yengasitshelanga.
Hello ke ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkundla.
Asambeni madoda
siyovota, sivotele inkundla.
Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi sezithenga amanzi kulabo abalawo, ikakhulu abezinkonzo zibhadala idola leMelika elilodwa ukuze zithole inkonxa eziyisithupha kumbe eziyisikhombisa ezamanzi. Lokhu kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo kusukela ngeviki edluleyo, osekubangele ukuthi abahlali baleli dolobho betshone befolele amanzi ezibholaneni. Ikhanseli ithi izitishi zayo ezisefenel lencema lazo ziyacitshelwa amagetsi njengezinye indawo elizweni, okubangela ukuthi zingenelisi ukupompa amanzi ayeneleyo okuyiwo imbangela yalolu hlupho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association.
Nxa sokutheke lawo machiba aphuza ukuthi agcwale singathi ngama-reservoir, kokubangela ukuthi izakhamizi zigcine zingasatholi manzi. Kube luhlupho olukhulu kakhulu-ke koBulawayo, abantu badonsile phose ivike lamalanga bengathola amanzi, kodwa izolo izindawo ezijiyajiyeneyo ziwatholela nxa nje ezinye zingawatholanga. Siya ukuthi umuntu phezulu kumbe uphansi nxa sikhangela ukunqoka komhlabathi singathi topography kumbe igrading kodwa akuchu ukuthi ahle abuye ahlale khona ayizindawo vele sikhuluma nje sokuvaliwe kasekwa sehambile njalo kule bhawuze yodwa kuphela kobulawayo so ibulawayo lamawada ngu 29 so ntemba sakunanzela ukuthi nxa kule bhawuze yodwa amawada ngu 29 amawada lawa ama townships manenga kula edluli 29 so ukuthi bhawuza nje ifike lokuthini elilodwa isuthi sabantu izindlu zinenga kakhulu ngoba uyafika ukuthi iward maybe lama section yangu 10 angu 11 angu 12 angu 13 siya ngathi inganani ikugcina kubangela ukuthi abantu bagcine beqabana nxa ukuthi omunye uzabe ufuna ukuthi abuye lamabhakethi angu 10 omunye 15 omunye 22 even zona izibhorane zigcina zisandelwa kakhulu abantu nje sebephila ngakhona ukuthi ikakhulu laba basedulani lamasonto bakhona ama church njengabo Roma your family of God labo bani labanye nje abayebe lama lesiborani zabo ba inelise ukuthi bathengisela abantu sebengathenga kabantu ngedola amabhaketi angu 5 kumbe ngedola amabhaketi angu 6 kumbe 7 kusiya ngokuthi umusa wakuthi iRoma ibingantwa yiye kade sajiphile ngoba ibisenza dola for 6 kwezi zikhathi njalo yenze dola for 8 kodwa kabaningi bagcina besiyazikhele ezifuleni njengoba bekuye one izulu amanzi egeleza khonkana sokuzabangela ukuthi abantu babanjwe imikhuhlane yesihudo leyiminye nje imikhuhlane engabangela ukuthi abantu bazibone sebegijinyiswa izisu kumbe izisu zabo sezibuhlungu ngabani ukuthi bagcine begula kakhulu abanye bedlula emhlabeni kanti bamanzi ke avela lilungelo labantu xa sikhangela kusection 77 yesisekelo sombuso iyasho ukuthi water is a right kodwa ke nxa abantu sebesiyathola amanzi ezihotsheni sebesiyathola amanzi asehlanganye lamasuwa sebesiyathola amanzi kumabhawuzi abangakwazi ukuthi avela ngaphi kugcina ke kuviolata le right kumbe singathi sokusephula lelo lungelo kuwater sikhangele ukuthi ngabe kuthiwa bayathenga amasola amakhulu kumbe bacele bakhulume lamadrona African Development Bank abavele banzisa ukuthi baphathisane nabo so i-council kukhanyisa zilalele nje obukabhuka abakafiki khonapho ukuthi bakunakane khonokho
kukhona yini ukukhulumisana phakathi kwezakhamizi leziphatha amandla engathi ngama stakeholders wena laba babona ngokuphathelane lamagetsi i-council labanye ukuze kucutshungulwe lolu daba abantu bethole amazi
thina sizakamizi njengama stakeholders ke siyabe sithola imbiko levela kuyumabhalane wedolobho kodwa ke ingqoqo esingathi ikhangele ehlangothini olulodwa ngenxa yokuthi ngumbiko nje wabuvela phezulu khona ngathi usize ebantwini akula kuxoxisana kangako yikutshelwa nje ukuthi kuzahamba kunye njengoba namhlanje mina siwuthola umbiko oveza ukuthi izindawo zonke ezingabe zinata kibo criteria emagwegwe kubolangaphi ngaphi kibo 6J ziyabe zingelamanzi indawo elamanzi yilezi ezinatha kuthuli khona ngale kuma sebabsi so yimbi ke siyabe siyithola sokungazanthiwa yi-engagement yama stakeholders but yabe top down approach bebekuthile ukuthi balokuqoqisana i-city council lezesi ukuze mhlawumbe bangaze bagcitha indawo lapho kuponjwa khona amanzi thesi sisesikhathini sezulu sikhangela ukuthi sithola amanzi phose nsuku zonke la madamu lanxa njengangabe la manzi akuya ngaphi ngoba kubo 57% full ukugcwala kwawo kakusisuthisi njalo kwakusijabulisi ngoba kumele ungabe kuthiwa kathe sikhuluma abo 90 something siya kubo 80 something percent ukwenzela ukuthi senelise ukuthola amanzi kuze kuyephuthe umnyaka nxa kunje sosengozini yokuthi i-water shedding kumbe kuvalwa kwamanzi kuzaqhubeka sibili kuze kuyefika ukuphela komnyaka.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhethe umnumzana Kgosietso Ramaphosa ukuba ngumphathintambo wezamandla kagetsi emzameni yokulungisisa ukusilela kwamandla lawo. URamaphosa ukhethe labanye abambalwa ukuba iziphathamandla izolo kuhlelo lwe-cabinet reshuffle. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ipolisa lenkamba ye-support unit koBulawayo u-inspector kuLakwashe Jatikobo ubotshiwe ngemva kokuthengisela imibhobho abantu abathathu abeHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, lichona njani badala, lichona njani hayi, thina siyachona, sithi inkosi ngayilikhokhela kukho konke likwenza le msebenzini yenu, lathi siyabonga kakhulu elisenzela khona. Into engithanda ukuyazisa abantu baseZimbabwe ukuthi bantu bakithi votanini kakhulu, sibili livotela i-CCC, lingaphanjaniswa ngabantu, abanye amabandla abachothoza i-CCC. Ma lifuna ingqokela phambili enhle kungelabandlululo, kungelakuthini ukuthi shona kumbe Ndebele, votelani sibili i-CCC ngeqiniso ukuze sitshintshe umbuso. Lokho okuxabana okokulwa lamanye amaphathi kumbe sesiphikisa sizaphikisa sesikhiphe izanu. Into esilwala vele yizanu. Bantu hlakaniphani livotele i-CCC elizweni lakithi. I-CCC yilibandla elingatshintsha ilizwe lakithi libe lihle. Sohlakaniphani ntangelisakhula labadala kuze libe lekusasa elihle. Kukhitshwe le izanu eyiyo kameshwa esiyisebulela ilizwe indlela ebuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngilethemba abantwana babona ukuthi kwenzakala.
Studio 7 minjani? Yazi isifiso sami Studio 7 bengifisa ukuthi ukube mhlawumbe amabandla laphikisayo angabambana abe yinto eyi-1 bathathe amavoti wonke banikeze noma ibandla leli likuphikisayo elikhulu i-CCC sikwazi ukukhipha izanu PF ngoba ngempela isimo sesikhona ekhaya sinzima bakithi. Sinzima isimo sesikhona ekhaya sinzima. Ukube siyathatha la mavoti e-MRP na-1-1 wonke siwahlanganise wonke nabo MDCT ahlangane wonke sikwazi ukukhipha izanu PF uzobona into zethu ziba ngcono ngoba phela manje ukuhlupheka once izanu PF yawina la izobusa 45 years. Ngicabanga ukuthi izobuya silunge ngoba ngiyani yabona ngempela ukuthi isimo asikho right. Asikho right isimo impela izanu PF must go. Ngempela izanu PF must go.
Sawubona nasemsakazweni kunabeli njani kodwa hayi nathi siyaphila hayi siyamangala yena uhulumende wezanu PF ohluleke ngathi umuntu ongakasikolo ukuthi kathi ungumuntu onjani ofisa ukuthi abantu bebezanu ngoba khonokho kunabantu yikho akuphucayo into ayigijimisayo ukufaka nje ukusa nezidakamizwa phezu kwemizimba abanye abantu ekwazi ukuhlophe ukuthi abakhe abantwana bakubambi konke lokho so hayi nangakho lezanu PF yakhe ukuthi ngabasehekela siphile impilo yethu otherwise ungabanje ukuthi ngabantu kuvoteni babo siyavota ngokufana sifakele usilo wabuse ke sibone ngoba into enyanyisayo lapho ekhaya so kuzobuswa yila abantu from 42 years bephethe umbuso and manje bayaqedisa kukho konke lokho kwakukhona hayi njengomnangagwayi nasareni manje bhizi uwisa amaklasi athi mayengaholisa abantwana amatisha namamisi ukuthi abantwana bazofundiswa ngoba esazikunika amapolisa namasosha akhe imali so hayi lo hulumente wahluleke wesilela shema asimazi ukuthi kahle kahle kube yiphi into yakhileyo sisengene kwembuso yena hayi uyazi bekuhlulekele uyazihlulekela
siyabingelela Studio 7 ninjani khona lapho e-Washington DC e-America okhulumayo ngu-Len Moore ngidabuke endaweni yasebhinga ekhamata ngokokuhlala manje umuntu use-South Africa ngokwetoho ngithi ngiguquzela bonke intsha yasebhinga ukuthi barejiste ukuvota ukwazi ukukhipha leli qembu elisihlukumezayo siyacela yonke intsha bazame ukurejista ukuvota bonke intsha yamamathonga wonke umuntu okuthiwa umthonga akazame ukurejista ukuvota ukuze sikhululeke ezweni nakhona ezweni lethu sibone ukuthi nendawo yasebhinga iphucuke kube nemigwaqo konke okungokwethu sikuthathe kube ngokwethu ngiyabonga
salibonani ku-Studio 7 salibonani balaleli nabasakazi bezindaba hayi siyazizwa izikhulumo ezikhulumayo sibili mina ngimangala ukuthi abantu bathi babulala abantu endaweni yaselubhani befana lomnangako ukuthola la bantu bona abasesindebeleni bethwala amakhanda besiya khona belowa besukumizwa beshaya izandla ukuthi kahle kahle emakhanda abantu kushotani into eshotayo yini angikwazi ukuthi ngathalapha amandla angaklina ingqondo lezi ezigcwele izana abantu beke bebona ukuthi kahle kahle sokusile laphansi sokusele nje izinyanga ezimbili ezintathu asizameni bantu bakamthwakazi sike siphakamise amameya nama-MP ethu ukuze sikhone ukuthi sizimele endaweni zethu sizicontrol sizilungise into esizifuna ukuzilungisa ngajabula kakhulu odele uma ingafundwa ngiyabonga lapho mthwakazi omuhle
Studio 7 njani yandabalaleli njani nosazi wethu nabalaleli hayi sikhuluma ngendaba yokuthi i-SADC izithulele ama-opposition party supporters asemajele avalelwe emajele bengenzanga lutho umsebenzi wami SADC useless man abantu bavalelwe emajele bavalelwe ithuli tetuwe ngathi akwenzanga lutho wonke nama-organization angaphandle kodwa abantu behlangane ukube nomsindonyana
kancana kuzwakala igovernment le ehlukumeza abantu kube segcekene abantu beyilokuze beyihlaze impela ukuthi kube segcekene lokho yekwenza bangaka abantu balanguage ejele bonke ama opposition bona babo babulala benzani bangaphandle bangaka bezana babulela abantu manje bashaya abantu babulela abantu bangaphandle bonke but opposition baba bangaphakade amazonke nje azidulele ngoma organization lokho uye kwakhona kudulele zwizwi ayikhona mani abantu basemajele bengenzanga lutho hayi ababulele bangaphandle abezana ababulela abantu bangaphandle hayi mani bayabuyiza kanje labantu base
salibonani basakazi abahle mstudio seven basakazi kwelizwe lakithi ngisacinane ngisize ngifundise ubaba wami abanolwazi ubaba mayebe endaweni yaseplante endaweni okuthiwa wayehlala endaweni yasemathendele animazi la ebuya khona igama lake kuthiwa nguThabani Ndlovu wayehlala nomama khona lapho umama wasithwala isifo sami mina igama lami ngukaspa ncube ngilindane sezakafaya umama wami wakuthiwa unomalanga igama lakhe ngizocela abanolwazi bangithinte kule namba 0680771060 iphinde futhi 0680771060 ngizacela abanolwazi ukuba ngithinte kule namba ngicela ngimdinga kakhulu
Lawo ke abingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still clean. From the death, but I stay clean. And I know the hate that I stay hit. For 4 years, man, I lay low. Listen, but nigga, a chance to blow. I got the lamas and batam kashan and jungle bobo. But look, but there's my king, but it's a pelin young. What in the mina, but it's a bobot. What in the mina, but I'm a tall shish. Now give me straw, no ice. Don't look up, pelin, I'll go put him, put him, but put him, and I'll give him a cock. Who knows the leaders, if you go over the pulukoko, a pork of a cong, a sugar lingo, the pelin and bed. Not so much as long as I don't embed. My sister in bed, no look up, pelin, but tell his care. For look, contending to the one number. Vele si kote nenda, double the balls, the level is high. Yeah, gonna lose my pocket, long bamba. Every time we get fit, I need to take my lesson. And I got the hustle, the muscle, the passion, and brother, the cousin, and cousin, the twist, and the rapping, the cousin, since I got the bantin. Yeah, go balunga, fungo go mamu manuva. Hand up a toast, the belly back roof, the ay. When I step in the booth, oh my god, yeah, fungo cross. I'm not the kind that you wanna cross. When I go mark, I'm a predator, trap me, I bury, and force you to carry a cross. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess. Father, forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since. I am nigga, bang, man. Oh.
Yimi ngo ingoma ka awakhiwe esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Usiba lukhulu webhanga le-RBZ uyazigwaza ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende. Ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalungalo abanjwa ngamandla ukuthi aye emhlanganweni webandla lezano PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.